sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ku 24 Mfumfu 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lengcwethi ezicobongela izombusazwe lithi ukumiswa umsebenzi wokwesikhatshana kweziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank lophenyo olwenziwayo akusoze kuhuge osomabhizinisi ukuthi bezosebenzela kwele Zimbabwe.
Kakhulu indaba le 2% tax lendaba ekababuma ngibuja ukuthi sozaba lapho abantu mostro SBA nama-RSPGS SBA yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo.
Sokuvuke ingxoxompikiswano ngokusetshenziswa kwamahlaya ama-jokes nxa abantu bekhuluma ngesimo esesithwalise izizalwane zeZimbabwe amagabha avuzayo.
Yebo, ngisengathina kuyamduduza kodwa ngiduduza njani ngoba uma wenza ijoke ngento eyiproblem ngento esiphethe kakhulu kangaka siphila sesilibala ukuthi sithatha ama-actions siyenze into engenzeka ukwenzela ukuthi siwadlulise lama-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lengcwethi ezicobungula izomnotho welizwe zithi ukumiswa umsebenzi wokwesikhatshana kweziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lophenyo olwenziwayo akusoze kuhuge osomabhizinisi ukuthi bezosebenzela elizweni ngoba kuningi okufanele kulungiswe. Uhulumende usadingisisa ukuthi iziphathamandla lezi zingabe zaphatheka kunkohlakalo eyokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshelwa uthi okwenzakeleyo ngemva kwenyathelo likahulumende yikuwa kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes.
Kodwa esiwubonayo ukuthi ukhanya njengani i-rate iyayeda mbijana, njalo abathengisa izimali labo badlala umacathelwana khathesi labapholisa khanya njengani bayagidingiswa bayabalekela abapholisa khathesi. Bekulabantu abazuza imali le beyiphoshela u-black market. Yikho owenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama-pronouncement akabakuncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax le ndaba ekababuma ngibuja ukuthi sozaba nama-FCA abanostro FCA nama-RTGS FCA yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo ngoba abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge.
Sike sizwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa esithi okusilelayo elizweni ayisikho mali kumbe abafuna ukuthi baze sungula amabhizimisi kodwa yikuthembeka kwelizwe lokuthiwa i-investor confidence ngesilungu. Kungakuliqiniso into?
Ngibona njengani lokho yiqiniso sibili ukuthi okusilela khathesi ukuthi abantu abalathemba lokuthi buya lezi mali zabo lapha, izimali zabo bazabhalisa ukuthi bazikhiphe yini nxa sebefuna ukuthi bathenge abafuna ukuthengayo. So into ye-investor confidence liqiniso sibili ukuthi akuna investor confidence. Kodwa okunye okusilelayo ukuthi khanya njengani into ezombusazwe kumele silungise njalo indaba lezi ezepolitics, indaba ezokuthi ngemva kokhetho bazakwanisa ukuthi basebenze bonke yini ubabuthanisa ne-MDC nabantu ezakuthi ngoba kungaba ne-stability undaba lezi zombusazwe. Ngibona njengani uyasinika ithuba elokuthi ikoloni iqalise ukuthi isuku.
Sizwe njalo umnumzana Chamisa esithi yena akubunjwe uhulumende wokubambisana, transitional government.
ungaphathisa kodwa angibone kwenzakala lokho ngoba abantu beza noPF bona njengani bawile ukhetho bale mandate yokuthi babuthe 5 years. Kodwa ngibona njengani uthi sibe lokhetho futhi ufuna imali eningi kakhulu. Ukhetho lolu ibe funi $174 million. Uthi singayizuza imali enjengaleyo uthi senze ukhetho nje, angibona ukuthi imali yakhona iyatholakala kakhulu uthi sisanda ukubela ukhetho.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela wona lo umnyaka, kuyabe sekunjani?
Nxa kuyukuthi umongameli welizwe usekwanisa ukuthi adile nabantu laba abathengisa imali emtambeni le ensitha le, kungenzakala ukuthi into ziyabe sezikwanisa ukuthi zihambe ngendlela abayikhangelelayo. Kodwa nxa kuyukuthi i-black market izala ibukisa lapha ama-rates, singazi ukuthi ama-rates azihamba njani from day to day, ngibona njengani kuzahlupha. So kumele umongameli welizwe asithengise sibili ukuthi is now on top of indaba le e-black market.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheva, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. Silokhu sikweziphathelane lengxabangxoza kwezomnotho. Asizweni abaxoxelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini beFacebook kukhathi le-VOA.
Zanthelo baba ke uzamancube. Baba Zamancube kunjani?
Yebo.
Injani impilo baba?
Ngiyaphila baba.
Kathe sikume njani?
Yoba manje lana kwizima fowethu kwizima. Isinkwa sesibuya nje ngathi mina ngisegwanda kahle kahle lana. Ya, isinkwa sesibuya nje sisheshe siphele, sibuye sisheshe siphele, but hayi sona lokho esizobe yidona sisedwa 10 cents. Kuzokuthi indaba yamafutha emota leyi yiyo eyinkinga kakhulu-ke lapha. Ya, ashoda ngempela ngoba imoto zisala zikwikhiwe ezikhathini eziningi.
Sesinobaba-ke usikhumbuzo moyo ecingweni. Baba moyo kunjani?
Hayi, siyaphila baba linjani?
Siphile kakhulu.
Ya, as long uhulumende engenanto ayilethayo esiza abalimi ukuthi iwithi babe nayo elizweni, be-importa iwithi kwamanye amazwe, so kuba nzima ukuthi barani ibhizinisi. So kuba cause intengo ngaba right kakhulu ukuthi isinkwa sitholakale kumarket, ngoba once baphume ukugazetha iprize yesinkwa ukuthi sifane neprize yabo bone gazetted price, ngeke kwenzeke ukuthi imithi ababasupply into zonke bazenzela i-forex bathenga emazwe ebantwini ku-black market ne-too expensive.
Kodwa-ke kuyathenga bani nxa sokunjalo? Baba Moyo,
kuzothenga bayele mali ngoba babangela mali bayayekela. Ngiyabona udibori ka-2008 zange losiyilala sanalonolo esingene kulo sizalichapha futhi.
So kuhlala kuyahlala kunjalo?
Ya, kutshenga ukuthi ukufela kwahulumende nalowo mnankakho wakhona babethi i-disele seqele emoyeni abeqethiboni.
Kodwa bangalungisa bebodwa yini kumbe bafuna lani phela libe khona mnumzana? Awuboni ukuthi kunjalo?
Uvele uhlupho leZimbabwe ukuthi batshontsha amarekhuzeni amavoti abantu bathi bona bazokwenza njengoba bethethe izikhali bethisela abantu bethi bayabulala. Ababulale leli gubo lendlala esikhangelane nalo size sibone ukuthi hayi ngamadoda.
Siye kubaba uNkomo. Baba Nkomo, akumphendule umoyo kunapho?
Hayi, umoyo ukhuluma ingqondo yakhe, ukhuluma akucabangayo ukuthi kuqondile. Kodwa-ke into enhle ukuthi na udubo sola ukhona salukhethe ukuthi ukuliphi ibandla lungenela wonke umuntu.
Sithathe-ke ubaba uNdlovu ecingweni. Baba Ndlovu, ungawutshona njani?
Thoyithoa njani bawona?
Ngiyatshona kakhulu. Nathi udaba siwulapha egudwini akungena khonapho ba.
Eish, yazi ngithi kanti kwazima kakhulu bawami. Sekunjalo, eish, angazi ukuthi izophila kanjani because yabona nathi ukuthi ushala kwamanye amazwe, so sibaleke indwazi ukuthi uphinga ngale ekhaya. So bethanda ukuthi abantu mhlawumbe basilungisela ngoba sithethe ukuvota amanzi. At least izinto zihle phansi kube right, abantu bakwazi ukubeletana imisebenzi ekhona. Singabathi nathi sisevani nabantu abathi uphika abazokwazi baphile. Manje manje izikhupho ziya phezulu, abantu abathi uphika bazothi uphika mu bazi bekufa. So impilo ithanda iba nzima kakhulu lapho. Mina sithi basilungisele kakhulu lapho ngoba manje sithethe ukuvota sithi phezulu omusha. Into zonke zithinte zihle zibe phansi kube reasonable price, abantu bakwazi ukuafoda bonke.
Kodwa ekhaya bathini ke?
Eyi, kuzima ekhaya ngoba last mina ngikhuluma nabo ngifuna ngiyakha ngale khaya, bethi izinto zikhuphukile, utshaye ziphezulu, amafutha atisho oil asekizima le $10 something 2 liter. So yabona into yakho nasizwaziwa kakhulu nathi sokuthenga amandla ayilo.
So ngenxa usakha ke izitina abathini.
Hayi izitina zona ziyathengeka but inkinga manje imethiriyeli njengamazenge nentaninandi amasamendi iyoke zethengi kakhulu because bezenzama $18 abanye bo-$20 something dollars idithe ukuthi ihaje yothenga kuyo yiphi.
Pho ke nxa sobunje kulungiswa njani ke mzazi?
Sithi mhlawumbe ngoba upresident omusha ongenileyo azama ukuthi kube ne-trust control abantu abathengisa izinto emashow because into ithi umuntu ongasebenziwo sebehlezi ekhaya manje uzohlala ethengisa inkomo kuzolwanga mhlawumbe umnyaka nankomo uzoiza ngani umntwana. Umntwana gcine ziba ngumuntu nje ongafundiwe kufunde kanjani ngazinisa impilo yokuthi ungafuni makhulu sithulayo.
Pho manje njengoba kuhlala kunje ke mzala ubona azani kuzaphetha ngani kolo?
Eyi impilo uyazi ukunzima kakhulu akazi mhlawumbe ma ukuthi kwenzeka onkeke ngomoyana ukuthi mhlawumbe le mali izobuya itshintshe kungene imali. So safuna ukuthi sibone ukuthi uma ungina le mali izobuya inye mhlawumbe kuzoba ngcono kuzolo ubuyelelo maybe into zihle zibe phansi zi-right.
Lapho ke sizwe abagoqela umnumzana e-14 Nkomo webandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini be-Facebook kukhasi le-VOA. Ukusenjalo sokuvuke ingxoxo mpikiswano ngokusetshenziswa kwamahlaya ama-jokes nxa abantu bekhuluma ngesimo esilukhuni esesithwalise izizalwane zeZimbabwe amagabha avuzayo. Abanye bathi akukho okubi ngalokhu kukanti abanye bathi kukhomba ukuthi abantu abazimiselanga ukusombulula inkinga ezibhekane lelizwe labo. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Good news to bantu bonke abeZimbabwe kusukela mhla ka 1 November kuthiwa isinkwa sesiza kuba yi 50 cents. Umchova suza kuba yi 20 cents. Ukusuka eBulawayo usiya eGoli sokuzaba yi 100 rand. Ukusuka koBulawayo usiya eHarare kuthiwa sokuzaba yi $5. Lami ngizwe ngesinye isigulane esiphambana ingqondo empilo lapha nansi yavakatshela esinye isigulane sangkhaya.
Lo ngusomahlaya weZimbabwe owaziwayo uObed Dube esenza lokhu adume ngakho. Lapha wethula udaba lokuqonga kwentengo yamabhasi ilemichova. Into esiyimvama eZimbabwe ukuthi ubunzima obhekane lozulu sekuhlekiswana ngabo njengoba nje ungaze ubophe ubuso ukhwinqe izidwaba kungathi ubugwezela ngamandla. Izizalwane zeZimbabwe zona kazivumelani ngalo mkhuba wabaningi wokuguqula izimo zonke ziba ngamahlaya okwenziwa ngabaningi ukuze kuse elakusasa bengomelwanga inhliziyo. Umnumzana Future Moyo ngomunye wabathi akulunganga ukuthi izinto zisonakala abantu bagitazane ngazo.
Yes, some people can ingabuya nje ngathi i-psychological therapy, but no, in the long run akusinceda ngalutho. We cannot joke ngedate yabantu. Instead of joking, kumele sithole ama-solutions. And isituation yeZimbabwe ayisadingi umuntu oyi-one, sidinga i-nation, sibele unit of purpose.
Kodwa-ke usomahlaya u-Obed Dube uyakuphikisa lokho.
Ama-price aweZimbabwe sokungathi i-body viewing yomuntu oselesikhathi wabola ngoba ukukhangela ukuthi into yemalini uyanyinyisa ikanda kuphela. Njengoba sesijayela into zokuvice versa, kudala vele kwakusidingwa kwabazima sasigcoba ngamafutha okupheka, kathi samafutha okupheka kwasekho akwenzini ukuthi thatha ukugcoba sipheke ngawo.
Uthi le ndlela yokwethula izindaba ezenzakalayo ngendlela engabulalisi uzulu ngenhliziyo.
Engikwaziyo ukuthi osomahlaya into abazenza sebezijengisa abantu izinto ezenzakala ezindlini ezenzakala ngasese bebe sebezikhuphela egcekeni ukuthi abantu bazinanzelele. Abantu kabayekele osomahlala benze yabo imbono abayingenisa ngokuthokozisa abantu.
Ngakwelinye icele esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana uButholezwe Mpofu uthi ukwenza amahlaya ngesimo sendlala, imikhuhlane, ubuyanga, ukusilela kwemali, ukusilela kwemisebenzi nayo yonke imithanithane ehlasele eZimbabwe kufana lokudlala ngegeja kuziliwe.
Yebo umuntu sengathina kuyamduduza kodwa usiduduza njani ngoba uma wenza ijoke ngento eyiproblem ngento esiphethe kakhulu kangaka sifuna sesilibala ukuthi sithathe ama-actions siyenze into engenzeka ukwenzela ukuthi siwadlulise lamaproblem.
Kodwa-ke umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ungakhangela iningi lamahlaya ehlelweni zabo-Facebook kukhombisa ukuthi kwabaningi amahlaya sekuyinto ebapha amandla ukuthi elakusasa lise bephila.
Bheke fish oil ithola umuntu ethela kancane ebethoma abedlala ngayo abanye bebeshela ngayo intombi abanye sekuyo abalobola ngayo ebona yindlela yokuthi bekhohlwe ngezinto ezikhona ezenzakala empilweni.
U-Obed Dube uthi njengabosomahlaya bazaqhubeka bebika okwenzakalayo ungakhathalekile ukuthi kuthinta uZulu kumbe inkokheli zezombusazwe. Uthi lezi ngezinye zendlela abazebenzisayo ukulimukisa uZulu ukuthi kukhona osekusonakala okufuze akulungise. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo. Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhlaka 22 umfumfu, kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Lango-6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Namuhla kuhlandla lethu lapho esixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, intathela izindaba yethu bathabile Masuku ukhangela indlela zokwelatshwa ezitholakala elizweni.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele, kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. USister Ndlovu ngumkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo, yena-ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yebele.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebone ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imikhuhlane le enjengemvukuzane.
USister Ndlovu uthi kulendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisitshiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi yikutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo, imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy. Kuyatholakala njalo ukuthi abantu laba bephiwa amaphilisi ababizwa kuthiwa yi-tamoxifen oyinatha for 5 years. Okubi ukuthi imithi leya kubabizwa kuthiwa yi-chemotherapy iyabiza. So kunzima ukuba uhulumende asinike limithi, kuthola abantu bahamba besiyazithengela and iyabiza emafamasi. I-medical aid eziningi ziyathenga kodwa kuba lalokhu abathi yi-shortfall.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe le imvukuzane labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lomkhuhlane. Unkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakobulawayo, olonazala owabanjwa limvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa ikensa ngo-2015 wazotshona ngo-January 2016. U-2 years yonke leyo sahlangana lobunzima obukhulu. Wathestwa lapha eZimbabwe kwathiwa kulalutho. Asuka waya eSouth Africa wathestwa njalo kwathiwa yikensa. Waphenduka lapha koBulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa. Sahamba eMatadei. EMatadei bamyenza ikhemo chemotherapy kuphela. Ichemotherapy leyo, ichemotherapy yayenza umkhuhlane lo wecancer wangani uya uba wesi. Asitholanga lo ncedo lwayo ngoba etholisi yakhona ngale vele wayesiba wesi kakhulu. Uyahamba ezibhedlela ezinyabompilo labo UBH bakuhlole amalumps, but nxa usufuna uncedo lwetreatment yangkhona awulutholi. Yezwa kuthiwa suqunyibele kuphela uze kuthiwa ikhemo, akukho okunye ukudlula khona lapha abantu abakutholayo.
Unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi njalo ama medical aid ayasilela.
Sasile medical aid eyayikhava for yena khona ngale eMatadei, kodwa i-medical aid leyana yacina isina besithi hayi lapha seyicinile, ayisoke isakhava ama-payments akhona ngale Matadei. Kwangena omunye njalo i-medical aid layo bacina besithi abasathathi. So ngikhuluma ngithi ufe ngo-January 2016 kuze kube lamhla ngo-October 2018 lokhe sidonselwa imali eyomuntu osewatshona kudala. Kunzima kakhulu nxa ungelayo imali yokwelaphisa umuntu. Abanye abagulayo imkhuhlane wecancer sizawuthiwa bahambe kubo India, abanye kubo Nigeria ukuyayelatshwa ngoba they can afford, bayenelisa. Thina esingenelisiyo lapha eZimbabwe akukho esingakwenza, sigcina silahlekelwa yizihlobo labangani bethu.
Ingcwethi zezempilakahle zithi inani lababanjwa yilo mkhuhlane liyaliqonga eZimbabwe, mhlawumbe kubangelwa impilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa. Zithi kulusizi kakhulu ukuthi lumkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo, kodwa ulakho ukwelatshwa. Kunje izibhedlela zelizweni ziyendelwa kakhulu ngoba imitshini lemithi inganeli, layona leyo etholakalayo inganeliswa nguzulu. Abakhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala, bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini. Ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu. Abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo bokunqoba lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lisaphila iphupho leqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo City elokusinda ekugonyulweni esigabeni sePremier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eleHighlanders ngesonto. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City likhuphukela yahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lambili ngemva kokunqoba elikwenze eHighlanders nge-2-1 ngensonto, ukuze iqembu leBulawayo City lingagunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka kuzamele likhuphuke libaleke endaweni ezine ezingaphansi kwengalane. Njalo umqeqeshi waleli qembu ubekuthemba Ndlovu uthi lokho kungenzakala loba nje lithiwa ngemiklomelo eyi-10 liqembu elihlezi phezu kwalo eleNicroot lona elile miklomelo engamashumi amathathu lambili.
I think going forward
esesikukhangelele kumdlalo eseleyo yikuba sinqobe kuyo yonke ngoba ngibona angathi umdlalo emine ngayikho mningi kakhulu okokuthi singathola yonke imklomelo nxa singadlala ngokuzimisela.
Kwimidlalo yalo eliselelayo iqembu leBulawayo City lizadlala leliyada eleCape United kanye leleMtare City. Kusenjalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi iqembu leBhoso lilokhe lilalo ithuba lokuqeda lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane loba nje litshaywe ngeleCity ngempela viki edluleyo.
I think it's still within reach, 12 points to play for, it's about winning our games.
asase khona amathuba okuba siphuthe sendaweni yesine xa usuka phezu kwengalani njalo kule mklomelo elithumi lambili kumdlalo emini esiseleyo. Okuqakathekileyo yikuthi sidlale sinqobe kumdlalo esiseleyo sibone ukuthi kuyozala nkomoni.
Islanders lisendaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amane lani phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lathuba nembili njalo elikhokhelayo elihlezi endaweni yesibili elenkezi Platinum Stars ngemiklomelo yesikhombisa. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko uba umncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup uyaqhubekela phambili ngempela viki elandelayo. Lo mncintiswano usuka isigaba se-semifinal njalo yomibili imidlalo izadlalelwa enkundleni ye-Rofaro. Ngomgqibelo iqembu le-Harare City lizadibana lele-Cape United kuthi ngensonto iqembu le-Dynamo sizadlala lele-Triangle. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, kasi. Rasko, it's the number one girl from my town to chase. Ematoku shada, eshi shumtana lo uminangi amtanda. No bute wake lo bufunu bumutata. Ulamanga when I'm sitting, Ulomona when I'm sitting, Wage one pon and sitting, Chila Umazela upon a sitting,
Wage what Lula Umbucha, what put it on Java, Umtuana Lua Yemukova is no longer Ponello member with Pucha,
Isihloko somculolo siyangithikazisa ukuthi ibhadla kodwa siqalisa ngozang sona ke umculo ka Razzboom DJ Skater. Ntemba likholisile lo mculo liuzaphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Ayike isikhathi yasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo lamhla ngo 7:30 p.m.